umsikeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, ubudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni, ziyake zilungisiswa, ziphekwa emsikeni. Laba abathengayo nxa bengaba baningi, imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kutsho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe lokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Abantu iviki edlulileyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali yangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akutshoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyifixa, yikho wayikhipha phela umthulo, anti wayithe khona i-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokucontrolesana. Hhayi, lapha vele angivumelane laye mina, njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Inxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba ku
emsikeni wethu eZimbabwe, kule sithi kwi-economist i-cartelization, i-cartel, kulama-cartels akahulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalwa eyangaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise esitradeni, kutho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulobudlelwano phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank kwenzela ukuthi sebebethukile, imali yakhona sikhwelile, sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifaka emsikeni omnyama kwenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Mhlawumbe sibona ilizwe liqonda ngapi ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Ya, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena umthuli wayethe asuze lo-John Mangudla kabasuze badinge imali yalapha yeZimbabwe ama-bond nodlana, sebegcwalisa ama-RTTS emagetsi ayi-electronic ama-electronic funds ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungiswa.
Ke sambona umnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU-PF khonapha e-New York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu, hhayi abezepolitiki?
Akula minister owaelapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-conservative party kumbe ngama-republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yiZANU-PF ukuze ube umphathintambo ngominista. Uyakuqhatshwa ube ukwazi ukuthi uzasekela ibandla leZANU-PF, ngoba umqhatshi wakho ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Kule zikhuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi lukaziqhatshwe yiqembu, ngoba abakhona uSimba Makhoni labo uBernard Kitsero abakhona, kwenzakala. Kodwa yena nje usezibhidlizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo, kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe. Hayi, segalula akusethuthi that.